soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlaka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa jenini kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisetyayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezijiyeneyo. Inhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa esithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho yokuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke into leyane ngani zimbanje ukuthi kuboniswane ovala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho olunje kasenzweni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alo abantu asebe-test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje ifakulanto eluhlupho yona leyi into yokuthi i-lockdown. Abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ngen lile yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi umonika ukuthatha ngapi. So mbona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele ku esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo. Uminister July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba ngokungakhangela into leyi i-announcement ye-lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got a half a day nge-Saturday e-business, Sunday I see your business day. Monday so we lockdown. So i-lockdown le iyenzakala umise isiyenzakale ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisinto ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonile. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku-black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu, bengalajukela, bengalamafood. Lanamhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho and lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi laba abantu laba ngamafamazi esawarisekayo. So kuyabe sokuaffecta our political constituents. So yinto lohlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimota kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe leSouth Sudan amazwe la engahlala selwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siya vumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lowo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo, bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona seziwohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu sibili kakhulu. Yinto le esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembule EFF sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishu okhokhela abantu, kumbengeza abantu bamabhizinisi, kumbengeza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana leZimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane kodwa ke akulazi izinto eziningi ezinjenge infrastructure singobe sithi infrastructure le South Sudan thina eZimbabwe sibe si ngazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyahluleka kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibedlela ezingcono izibedlela ezilemithi lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters sithi hatshi asiyo into okumele yenzeke eZimbabwe leyo
manje kuyini uhulumende nde angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapolisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni begcwale ezimoteni bebathwala bebahambisa ema-police station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters nxa amanzi engekho emalokitshini kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha eZimbabwe alama equipment amaningi bengathatha lezimbizi ezinkulu ezamanzi amadramu amakhulu amanzi befaka emalokitshini amalokitshi ebe lendawo lapho azihamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube nezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo bathole amanzi ahlanzekileyo lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla abantu benelise ukuthi bevikele balwisele
lo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePhilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanxazi buhlungu. Kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eyeZimbabweans living in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela egcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800 ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane kungekho obesedlulile emhlabeni kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni. Lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya lokhu ngolwasemzini esithilo ukuthi ubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlala emakhaya ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela i-2 weeks lezi kuyabe sokuhambe njani.
Ungasitshela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe leSouth Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunjenje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zamarenti ukudla ukuthumela ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi kabasoze bahole ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ngaka April bebeholile ngoba bekufakwe lockdown leyo sokupheleni kwenyanga kodwa ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba into enzima bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama permit okuthengisa emgwaqweni la ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise abanye babo balazo lezindawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe seSouth Africa okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma permit ukuthi bathengise emgwaqweni
lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabweans living in South Africa ubexoxa le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yi-coronavirus impela na iphephandaba le-Chronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane we-coronavirus edolobheni lakobulawayo ingaba hlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47 abantu laba bahlala emalokijini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp
Nalibonani basakazi be-studio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kugwamagwama village ward 9 makhulela plum tribulili ma west hayi lapha bafowethu kunzima sibili sisemakhaya khona pha emareserva abantu bathwele nzima ikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga nalo nyaka kungalinywanga hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi hayi bakhale izimatosi abantu balala ngendlala alala ngendlala mpela hayi nomkhuhlane siyazama sikuhlonipha lokho sikutshelwayo kodwa hayi indlala hayi ngiyabonga basakazi be-studio 7 liphephe lani kwalapha
sanibonani basakazi abahle ngombono wami umsakazi into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane inani lokho elingani liyakhuphuka ukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo akunasibhedlela esibhekelene lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni ukuthi msakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls seze ziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elalo mkhuhlane msakazi iyabonisa sobala ukuthi izano iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala sasisola sithi mhlambe ngumongameli umgaba Nangagwala esephethe umsakazi wami kuyamehlula lamanje lokho edivider abantu yehlukanisa abantu ukuthi uma semathebeleni lokho ufanana negama laba balikhulumayo ekuqaleni ukuthi uyidizini ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uzuziyofika eHarare kungela sibhedlela umsakazi wami emathebeleni yonke esimelana lomkhuhlane wona lo ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo
salibonani basakazi nabalaleli be-studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngalenyanga yephasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane kodwa ngithi lapho abakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke nenkunjeni zokuqhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke baqinisane i-corona into edlulayo bantu bakithi into edlulayo kodwa masibheka futhi lencwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto kufanele zenzeke so akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi ngiphinde ngibingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona le South Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo inkosi khona ngiyabonga
basakazi be Studio 7 basakazi abalungileyo ngithanda ukubana nisho lamazwi lingamazwi amalutshwana nje mina nguSwanda R Swanda lapha eGogwe ngithanda ukubana ngibe lo mbuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqala ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle nxa inani leli seliqansa kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hatshi akaphathekanga kangako uhulumende kazimisele uhulumende kaphatheke ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu balutshwane kakhulu ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo baningi abantu abagulayo so sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane adinge okupheleleyo anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula abangabe befanele ukuhlolwa ngiyabonga
hello Studio 7 mina ngikhuluma lapha ngomlamuleli ngidaba ngasebhanda ngilapha ngase-South Africa eyi ngithanda ukuthi ngiyethela amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus asomkhuhlane wokudlala odanti angadlala ngayo njengeflu hhayi lo mkhuhlane uyawulala abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla amanzi anesepa awukhetheli isepa yisepa enjani bezama ukunqabela kakhulu yilento le unatha amanzi ngamankomitsho ebeshintshana labantu bezama ukusibile ukuthi benanzele kakhulu eligciwaneli liyabulala if ma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo bele kuyophuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi isikhathi seflu kathesi zama ukusibile ukuzisiza kakhulu sibile ukuthi kele kube nqabela labo besike laphalaphayana ngokuthi balibona ilizwe lakithi elezimbabwe alimanga kahle lime ngonyaka elilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo so bezame ngemandla lathi thinya sasouth africa manje sihlezi ngasezindlini akule lapho esiyakhona ugeza izandla after 30 minutes ma usuke uma usitya ngaphi phenduke ugeza izandla ngabi ifona ko kuqedile kaphansi ugeza izandla ngongangabi lutho okwenzayo
sibalibonani balandeli istudio sevenkinjani ekhulumayo kundlovu mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni yaye umzekelo lo bhuti abe khuluma ethi kuzaba lolulako oluza abantu mabazile siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungaphela isikhathi njalo futhi uma ufisa ukukhuleka khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona sibhekane lesifo sinqobe lesi sifo esikhona kuqala esifana labo corona abantu sikhuluma into ezi-serious unizobuza uzodlalela lapha futhi udlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo siyakucela futhi ukuthi hlukana lenkulumo ezifana nazo nalezo asizithandi sisedane nokuhlupheka sikho ngokuthi njani but kwaloku ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphindi kwenza ngaloko siyakucela lana ngiyacela ukuthi i-record leli idlale lento dayizwe ukuthi lento odlala ngayo asiyithandi
kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhla ka 8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona isinyathi ngiseBulawayo okuzwisa ubuhlungu kakhulu i-ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi nginethemba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi kungalandlela zokuchasa information ebantwini
ngiyabingelela abalaleli kakahle bakwi-Studio 7 jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu i-Studio 7 lakho konke nje okusezinhliziyweni zethu singakukhuluma sibonisana sincedisana ngegama lenkosi uJesu Kristu inkosi yethu umsindisi wethu mina ngiphethe ngenhliziyo yami nginokufisa nokufisa ukukhona enhliziyweni yami njengalokho esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu babe belwisa kakhulu ukuthi basifunele le mithi ngayezo ukusiza imiphefumulo yethu kungabi inani lokho elikhuphuka nje kusiya phambili bengithi ngabe siba lo lwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ungasiza thina imiphefumulo yethu bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa lanxa sivalele ezindlini lapha kanje hhayi ngenxa yalo mkhuhlane labe besiba le mizamo yokuzama nalokuthi ngabe ngasifundisa kanjani kungabibi njalo kuphinde sifike ezindlini siyalokhu sivalele ngezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi siswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo so ngiyacela kakhulu lokho enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa bakhokhele bethu bakhaliphisa ezimondweni ukuthi nxa sivalele kanje abephile le mizamo yokuthi bafune imithi leyo
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngesikhangele esivela kwelemelika ngamafitshane iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho le-Michigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba ukumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho kubikwa njalo idolobho le-Washington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo makalovinda ingoma ethi yona Poco Mania Day sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende weSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukele.